Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi kustudio 7 ngesonto mhlaka 11 kuMfumfu 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu bathi akumangalisi ukuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugu rawundi solumisiwe ngoba uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuluphutshisa. Ocheketa abemba igolide eyisiza bakhala ngokugqilazwa ngabaqhatshi babo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugu rawundi bathi akumangalisi ukuthi uhlelo lokwenza lomsebenzi olukhokhelwa izinduna solumisiwe ngoba uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuphutshisa lomsebenzi. Umongameli Emerson Mnangagwa usungule lolu hlelo ngoNtulikazi. Ngemva kwalokho kwakumele izinduna ziphume ziye kwenza imihlangano labantu ababulawelwa izihlobo igugu rawundi kanye lalabo abahlukuluzwa ngamasotsha e-5 Brigade ngalesi sikhathi. Kodwa umkhokheli wezinduna uMnumzana Mthane Khumalo uthi uhulumende kakabaphi imali lezimota zokusebenzisa.
Sisamelele ukuthi sithole okokuhambisa. Izinduna ezemandebeleni zingusekhombisa lezinduna ezine 74 and kumelela induna ngayinye ibe nendlela yokuthi ihambe nabantu abalitshumi lanye abantu abangu-14. So kuyafunakala-ke izimoto njengoba ngithile abantu bengu-74 ukuthi induna ngayinye nganye ibe nemota ezakwenelisa ukuthi itale bonke labo bantu bayo okuthiwa ngama-members amaqembu epaneli yezinduna. Yikho kuphela okubambileyo, kodwa hhayi siyathemba bathembisa ukuthi bayalungiselela ukuthi kuzaqisa ingayisiphi isikhathi. Kodwa soze sibadinga abantu yakuthi nxa sewutholakele lokho sibatshele ukuthi siyitalisa ngaliphi ilanga, ngoba awusekho okunye nje wasewaprezident wavula ukuthi hhayi uhlelo solungaqalisa ingayisiphi isikhathi.
Ngakho seliba nje yi-transport kuphela.
Yi-transport kuphela.
Ugulo daba lwentatheli zindaba olwakelwa hlupha lwangana lucaci kuhle abanye besithi hayi intatheli zindaba kumelanga zibe semhlanganweni elizayenza labantu. Zona intatheli zindaba zisithi hayi ukuze uhlelo lolu lube ngolwamukelekayo kumele zibe khona emhlanganweni. Lacina ngani?
Sigcine sihleli phansi labo abathatheli bezindaba laba. Kwazani kule ndlela esiphuma nayo ukuthi kuzasetshenzwa njani labo. Hhayi sebekwazi ukuthi singaqhuba njani labo, kodwa hhayi indaba esayixoxayo saphuma necebo ukuthi sizaqhuba ngayithi indlela labo.
Bazangena yini kuleyo mihlanga?
Hhayi bazangena, sithemba bazangena. Bazangena kodwa mhlawumbe indlela akhona abazangena ngayo yo enditshoyo ukuthi hayi sayixoxa ukuthi bazangena ngayiphi indlela, kodwa hayi bazangena ngoba singazake siqhube phela uhlelo lolu lungazakali ukuthi luqalise njani kuya ngapha.
UMnumzane Mthane Khumalo ngumholi wezinduna esixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lomholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngilethemba uma izinduna zisithi kazela mota zokuhambisa ziqinisile. Yebo ye abantu sithi izinduna ziphiwe izimota nguMnangagwa kodwa uma izinduna zithiwe izimota ngumnangagwa ukuthi ziyasebenza udaba lwegugura wundi ezenkabazwe lapho udaba lolu lungakaqali khona kumzeni ezemashonaland zona ziyabe zithiweleni ngoba uma izinduna kuyikuthi is part of their benefit ukhulumende lolu hlelo bekuzitela ubhadethele separate mbona ngazathi ayisizo zimota kuphela izinduna ezingakazitholi kudlula izimota akula budget phela kuyinto lokuyana kwalontshwa kodwa akula budget yafakwayo yacacisa ukuthi hhayi udaba lolu sifaka imali engako ukuthi luqalise so ngicabanga ukuthi izinduna uma zisithi azila zimota zokusebenzisa ziqinisile ngoba akusoze kwathi imota zazo ezizinikelwe ukuthi zenze umsebenzi wazo wobuduna ezokuthiwa ziyelungisisa udaba lwegugura
ukuze udaba lolu luphumelele ukulungiswa kumele luphathwe njani
kuningi okudingakala ukuthi ngabe kuyaqondiswa esikutshelwayo ukuthi induna ziza kuyahlangana labalimalayo kodwa ngibona ngazathi ngoku i-one aspect of it kodwa besifisa ukuthi ngabe siyeze ukuthi bona abalimazi abanye bazakhuluma nini ngoba into edingakalayo entweni leyo one kokuqala vele ukuthi uhulumende uzuthi eqala avume ukuthi kulomonakalo owenzakalayo ukhokhelwa nguye okwesibili liqiniso and iqiniso kaliphelelanga uma kuyukuthi kukhuluma labo abalinyalwayo esingakuthi ngolimi lwesilungu ngama-victims singekezwa owalimazayo uperpetrator bekuqakathekile ukuthi size iside ka-victim size iside ka-perpetrator okunye okudingakalayo okwenza into leyi ingaphuthi kahle akulalamthetho sasikhangelela ukuthi kube lo mthetho kube ne-time frame yokuthi into le iyaqala ngesikhathi esingaka sikhangelela ukuthi ngesikhathi esingaka ibe isiphuthile ma isiphuthile sikhangelela ukuthi impumela ezitholakeleyo ziyafikiswa njani ebantwini kodwa okwethusayo yokuthi uspeaker ebuziwe wathi yena impumela zizafikiswa ebantwini uma kuyikuthi umongameli uyajabula ngereport
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likazulu izakhamizi zakombimba ePlumtree zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yempisi ezidla ngitsho lenkukhu sixoxele sinye sezakhamizi lezi umnumzana Moki Ncube ongumculi
indaba yempisi ayi isihluphile kakhulu la ene iyasimangaza ukuthi izimpisi mhlobo banzena lezi 5 o'clock nje 6 o'clock ntambama zithe ziqale nje kukhala kwalapho esidakeni emakhaya ziyabuya ziphanje izibaya zithathe imbuzi zithatha lenkukhu angaze mboni impisi mina ezidla inkukhu hhayi sithele zima mpela senkomeni lapha hhayi inkomo ziyachuba zona ziyangenela ziyadla zami from nje ku-ward 10 ziyafika ye-ward 11 ngoba sibambeni yikho lapho ezidlalela khona siswele mpela ukuthi kungayenzeka lapo
ababona ngezendle bathini
laba ababona ngezendle siswele ukuthi singabathikelela njani angithi i-responsibility ka-council u-council nguye ofanele mpela asihambisele ama-reports pho into yakhona imile kangikwazi ukuthi u-council akafiki ebantwini laye ukuzikhangele mpela so ukuthi uthuli kuhamba njani ngoba nguye ofanele abonisane labe-national park ne-campfire abazise pho uthuli akazi u-council kumbe akazi umsebenzi wakhe simangele kodwa kungabe ukuthi plani bani engayenziwa
umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi ukhansila walindawo umnumzana Sikhumbuzo Dube utshele iStudio 7 ukuthi usebikele abogatsha lwezendle ngalolu hlupho bathembisa ukuthi bazoza bazebulala lezimpisi isikhulumeli sogatsha lwezendle olwezimparks umnumzana Dinashe Farawo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona lanxa ebethembisile uhlelo lwabasakhulayo namuhla. Kuthiwa indoda idla izithukuthuku zayo, kepha abemba igolide ngokungekho emthethweni otsheketsha abasebenzela enhlangano lapho okuhlangana khona umfula unsiza lomzingwane. Esigabeni seinsiza bathi ezabo izithukuthuku zidliwa ngabaqhathi babo ngoba babasebenzisa nzima, basuke bathathe igolide lonke bebahlawule okuyimadlana okungathengi lutho. Sixoxe lomunye wabasakhulayo okhonona ngalolu daba esingasoze simbethe ngegama.
Usipho lwethu esihlangana nalo uma sisebenza ekugcineni kulabantu abasisponsayo thina uma sisebenza. Wona labana abantu abasponsayo yibo abasikhathazayo ngoba uma sesifinalizile umsebenzi wethu sokumele sihole imali zethu ziphathwa yibo. So basuka basihlukumeze kakhulu sesibizelwa ama expense abe too much. Uma kuyukuthi uthenge impuphu i-50 kg, yena uma sesitshela yena ukuthi i-50 kg yakhe ibe yi-$50 kumbe ibe yi-$20, kuyabe sethamze 2 ukuthi isiyi-40 user. Kutsho ukuthi into azenzayo imasisebenza ziningi asinika zona, ngoba kulamahola, kulokudla irashini, ulama petrol oyabe ne compressor yakhe, thina sisebenza ngazo lezane zi. So uma lathi sibona lathi singokwetha ngoba siyabe sivumelele ukuthi into nje madoda siyibhala phansi, sithenge uthenge i-diesel engaka, siyibhala phansi uthenge i-ration le ngemali engaka, siyabe sikwazi. Kodwa uma sesiqedile ukusebenza sesihlangana le mchineni sesisebenzile, sesithola ukuthi into zonke lezi uyabe sethe times 2. Sesuke lathi sihlukumezeke, sesuke lenkulumo yokuthi singathini, ngoba ikubona kwesi sikhathi sisuka sibe lobudlwangudlwangu wokuthi sigcine sesisilwa yizindleko zethu eziyabe sesikhangele ukuthi sesidliwe, njalo asisela lutho esilutholayo, yonke imali sithethwe ngusponsor, kodwa sisebenza nzima thina sesingathi.
Ngamanye amazwi uthi abantu abaliqhajileyo bayalihuquluza, bayalintshontshela.
Hayi vele ngempela bayasitshontshela, ngoba nathi siyababe siroba sikhangele, ngoba siyasingela ngenye ichansi esingayenza, ngoba laba abantu sometimes babe lamapholisa phakathi. Besikwaza benjalo uthole ukuthi balamapholisa, uma sebesiningi izimali zethu sebesitshela ngezinto eziningi, asisakwazi ukuthi senze njani. Yikho sigcina sesikhuluma ngokuthi siyalwa, kulwa kukhana yikho kwenza sesicabanga ukuthi kuzalunga, kade akusalungi lutho.
Ngobani kahle kahle abaqhatshi benu, ungathi ngosomabhizimusi kumbe ngabezombusazwe?
Ama-sponsors lawa akukhethekile, ama-sponsors angabe maybe ngosomabhizinisi, thina siyabe singakwazi kuyukuthi mhlawumbe ngabo umuntu onemali eningi. So thina into esiyabe sikhangelelwe kubo yindlela abayenza ngayo kuphela, sihlangana lokurojwa okunjengakhonokho.
Manje imuli yakho uyenelisa yini ukuyiselela?
Uwathola nabantwana abangu-5 kodwa ngiyazekile ukuwabhadalela isikolo. So ndiyabothi ingesihlangano laso akhetha imali eningi, awasakwanisa ukuthenga atanayela.
Lo ngosakhulayo owemba igolide ngokungekho emthethweni eyinsiza esigabeni senhlangano. Kesingene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko wethu. Owenze
usenziwe
namasiko
wethu.
Sigcina amasiko wethu.
Yebo, zamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ke mina Mthembu Sithembayo ngilobaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Inyanga enkulu Baba Ngwenya, sawamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga Dube.
Yeye, lamhlanje sikhuluma ngolunye udaba lapha kuthe umsika khona ngale embare msika. Lapho kuthe sokuthile khona kwakhanya ngazani kulomuntu okade egcine ukhakhayi lwendwangu. Lesithi lumlethela ibhizimusi. Kambe usitshele ngakhona ukuthi kambe imithi enje iyasebenza kumbe ayisebenzi Baba Ngwenya.
Ukhakhayi lwendwangu ngikwaziyo ukuthi simakhaya. Uyafakwa ezigodweni zesibaya. Sasibona obaba bekwenza kwenze ukuthi inkomo zakho kase ziye khona zingaze zihlukana.
Ye, zingathi kwakusebenza yini khonokho Ngwenya?
Kuyasebenza. Kusebenza anti kuyakuthi umalungisele isibaya usilungise njani. Kodwa-ke lokho kwaphakathi edorobheni asikwaziyo ukuthi kuya kukhonjeni kodwa-ke engikwaziyo kusemakhaya.
Ye, kodwa singathi-ke khonokho okugagayi lwendwangu. Lokunye ukuthize uzokuthiwa abantu bafake impondo zani zani kumbe ubulonge bani bani kambe khona vele kuyasebenza yini akusithele ngokunye futhi okufana nalo khakhayi lwendwangu ongabe kusebenza kuyini
lokunye ngamafutha yokhuzela emvuku wensikazi nale funa ukuthi amathokazi abo agabhe masinyane oyinkomo zidabule masinyane bayazilinda ngamuva ukwenzela ukuthi inkunzi mayinuka ilande
Ukuvele baba kusebenzana kudala konke khona.
Kuzakala.
Mhm. Sizokuthi ke sibuyele futhi endwangwini lapha. Sizokuthi ke lo mcamo wendwangu kumbe ngithi umthambiso wendwangu lawo uyasebenza. Usebenzayo?
Yeah, umcamo wendwangu lawo uyasebenza. Uyasebenza kubobaba ukuthi bakhuthale. Usiya ngenhlanganiso yezihlahla yabo umthengisifakile. Uyasebenza. Ngomama iyasebenza.
Kambe wona
ungazehlukani.
Ye, singathi khona indwangu umcomo wakho uyawuthola nga. Kanti uyatholakala.
Umcomo wendwangu uyatholakala ezintabeni.
Utholakala njani?
Abeholi babizwa kuthiwa lixhakela. Kuze bethi ixhakela babesitsho umcomo wendwangu.
Utholakala njani? Wako uyawazi ukuthi utholakala njani? Kwenziwani ukuthi uthole?
Uyatholakala emakhaya bakhona abakwaziyo lapho otholakala khona yibaba ukuthengisa into ezinjengomkambo lapha
singathi abantu bayawusebenzisa sibili kusebenze khonokho
ye uyasebenza usebenze yikho okwakithi kwesintwini uyakhafulelwa kukade kuteni ngokubasazane ngakusebenzi kodwa kuyasebenza
hhayi vala khonapho-ke ngikhulume ngemithi yesintu inaleyo ihambelana lezinyamazana ukuthi kambe abantu bangakulondoloza njani
imithi yesintu izinyamazana ziyasebenza ekuhlanganiseni imithi ziyasebenza ekuphiliseleni abantwana abagulayo abawela inkanda ukuthi inkanda ivuke ziyasebenza izinyamazana ngaphandle kwayo indwangu ayingeni lapho elokhuzeni ekwenza inkanda ngoba umntwana lo uzabalisela njengendwangu elisela lezi zinyamazana enkubu
Yes, siyabonga kakhulu ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga enkulu khona ngale ke kobulawayo sibonga kakhulu Ngwenya ungatshelela kusasa baba
ngiyabonga
hayi ke sibona lapha kusigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu suku zonke oluvalisa ngenjabulo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga Gibbs Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla
ngesikhathi esidluleyo sindawonye sakhangela ilizwi lokuvuselela umoya etestamenteni elitsha ngokuloba kukaLuka isahluko seshumi sayiqala le ndaba evesini amashumi amabili nanhlanu Luke chapter 10 verse 25 sisiya ku-28 kulabo abangatholanga ithuba lokuyizwa le ndaba ngizakuthi ngokuphangisa ngiyibale kufundeka kanje sisuka kuverse 25 verse 25 bheka kwase kusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi mfundisi ngiza kwenzani uba ngilefa lokuphila kuphakade na sokathi kuso kulotshwe nemthethweni ufunda kanjani 27. Saphenda sathi wethana inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Verse 28. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza lokho uzakuphila. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, sikhulumile enkathini edluleyo kubana lo muntu wayesazi ukuthi kumele enzeni uzajabulisa uNkulunkulu. Engithanda ukukhuluma ngakho yikuthi ilizwi leli elibhalwe lapha, amazwi akhulunywa isazimthetho lesi siwathatha emthethweni kaMose, ngathi akhuluma ngothando, ngokuthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Bakhona abantu abathanda ukuphila okungaphakade kodwa kumbe impilo enhle kumbe izinto ezijabulisa kodwa uNkulunkulu bengamazi. Okukhulu ukuthi lasekunotheni kumbe lakuyavini umthetho, langabe usezikhundleni, langabe kungaphi, into yokuqala kumele uthande inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungabi le nhliziyo ephambana lemilayo kaNkulunkulu. Into enhle ukuthi nxa usenza into ephambane loNkulunkulu kuyakutshela ngaphakathi, kuyakutshela ukuthi lokho sikwenza kayisisi, akusahambelani lokuthanda uNkulunkulu. Uchitha isikhathi sakho, inhliziyo yakho igcwele ububi lenzondo. Inhliziyo yakho nxa ingakhutshwa ibikwe laphana, abantu bangayibalekela ngokufuthelana langokuthukuthela langobudlova langobuqili langenkohlakalo olayo. Inhliziyo yakho vele ngayikho uNkulunkulu, umlomo ungakhuluma uhlabele ezinkonzweni ukhwele emapulpiti chumayele, kodwa inhliziyo yakho kayikho ekumthandeni uNkulunkulu. Okuthanda ngenhliziyo yakho yonke uyakwazi. Abanye bathanda imali, bathanda izikhundla, bathanda ukuhlukumeza abanye, bandlulula abantu kwabakukhwelisayo. Angitsho ukuthi lokho kutheni ngithi uNkulunkulu kakuthandi khona lokho. Okokuqala, uthanda ubana umthande nenhliziyo yakho yonke. Yebo siyona lapha lalapha, kodwa uNkulunkulu uyahlola abone inhloso zenhliziyo zethu. Uthi ngempela sibili siyamthanda, kumbe sesithanda amangala esihamba siwathole enhliziyweni zethu, lokuncitshana, lokukhangelela abanye phansi, lokuswela ingabe yini eyenziwe ngabanye abantu. Abuyathi-ke lapha uyamthanda uNkulunkulu ngomphefumulo wakho wonke la amandla akho wonke, kanti wenakho amandla wachitha usenzani? Bakhona abantu abangababulali, bengabulali ukuchitheka igazi, kodwa amandla bachitha becikizela abanye abantu phansi, abanye baze bathethise loNkulunkulu uqobo lwakhe ngobana bethi bangamaprofesa lokhu lalokhu. Ayisikho lokho okufunekayo. Amandla ethu asisebenzeni siphilise izimuli zethu, siziphilise lathi ngamandla avela kuye uNkulunkulu. Ngoba nxa sithanda uNkulunkulu ngamandla ethu, sizamcela ubana sinike amandla senze izinto eziqondileyo, singabi lamandla okwenza ububi phakathi kwabanye abantu. Ekugcineni ke sithande omakhelwane bethu njengoba sizithanda thina. Akekho umuntu okwazizonda, yikho singazincwebi, yikho singazilimazi nxa siphilile emakhanda, ngobana siyazithanda thina. Uthi-ke lapha sithande labomakhelwane njengoba sizithanda thina. Yiko uJesu abe sesiuphendule kahle, yenza lokho uzakuphila. Sikhulekele Baba, sicela ukuphila ovela ngakuwe, sikuthande ngenhliziyo ngengqondo langamandla ethu wonke, size sedlule siyethanda omakhelwane ukuze sithole ukuphila okunaphakade. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, usefulathele umdlalo wokugijima wabangumfundisi uShepherd Gumede, yena owake waduma emdlalweni wabantu abakhubazekileyo wama-para athletics. Kubika uJoseph Njanji.
UGumede ulemendulo zegolide ezedlula amathumi amathathu azithole selokhu eqale ukuncintisa. Ungomunye wabadlali abakade bethenjiwe elizweni emdlalweni wabantu abakhubazekileyo, kodwa utshile lumdlalo ngomnyaka 2019 ngoba esethole ubizo.
Nana yindaba yesiqokoqeqi, yiyo i-main assignment emhlabeni. Lanisokho vele siza kuva anyway. So ilayo enxa lifika usithule nje la ezweni ukuthiwa we have saved God. So lana yi-main ngalesi esiyifashini, isindawo esiyindalo enkulu kakhulu, because I want to transform lives abantu. sishumayela abantu besindiswe abantu bahambe ezulwini.
Ugumede uqale ukuphatheka emdlalweni wokugijima esafunda esikolo se-Siren Mission, njalo uthe sele minyaka elithumi lesithupha waba yingxenye yeqembu le-Sparrows.
Ya isikoli kangaqala nje kunganisesiba steyas ngendaba yangikhona ngase ngiqala ukuhamba kuma-national competitions, ama-youth games, ama-provincial. Ngo-2014 ngango-national team kuma-Region 5, then 2015 ama-All Africa Games, then 2016 one or two ama-competitions amanye yenye ayise-Germany, ngama ukugijima ngo-2019.
Ukuyancintisa phetsheya kolwandle kwenze umfo kaGumede afunde okuningi mayelana nokuba ngumdlali wokugijima.
Traveling to different places usukucabanga vele ngendlela eshiyeneyo, and indlela osuke uziphathe ngayo nje ngelife kuyambe kuhlukene because usubonile abanye abantu ukuthi vele ba-operate njani. Then in terms of ama-competitions ngiyi-exposure futhi nale level ye-competition, so the way o-approacha ngayo i-training yayo isishiye because you've competed with abanye abantu international, so kuyambe sokuhlukene vele.
Ugumede uthi abasakhulayo abafisa ukuphatheka kwezemidlalo kumele bazi ukuba ukuzilolonga yikho okudala umehluko phakathi kokuphumelela nokwehluleka komuntu.
Anything uqala ukutyala indaba ze-training because everything vele in life demands preparation, whether yi-gift enjani, there is need for preparation, there is need ukuthi umuntu azilungiselele so that at least wena befika laphana if you are at your best performance. So the main thing uhamba start doing your training, whether it's soccer, whether it's anything.
Ukufundisa abasakhulayo yinto uGumede yake wayenza kakhulu ngesikhathi esebenzela inhlanganiso ye-Grassroots.
Abancane bona bendlela kumele beziphathe ngayo, of course anti Grassroots basibafundisa nendaba zabo HIV, ama-life skills, and through that yabusiba ne-impact ebantwaneni.
UGumede ubencintisa kumjaho emfitshane egoqela we-100, 200 kanye ne-400 meters. Khathesi usengumfundisi webandla le-Harvest House aphinde njalo abe kubhizimisi yamakha omzimba. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi wamapiano osacathulayo uChenzimu Mkandla ozibiza ngoCheni K. Lapha uphethe isingo yakhe entsha.
Sathanda kubingelela e-studio, ngiphinde ngibingelele nabalaleli e-studio 7. Okhulumayo nguCheni K. Ngokuzalwa ngizalwa ePlumtree komadlambuzi esigodini sakomangubo. Emculweni ngokucula ngiqale last year ngo-2023 ngoJulay. Ngokunjalo ke bendilokhu ngisahamba ngicula nabanye, ngihamba ngicula nabanye kulo nyaka 2024. Ngisengidecide ukuthi ngiqale ukucula ngedwa, yikho ke ngasengikhipha le single track ebizwa ngokuthi ngipostiwe.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Umculo ngiwenza ngiseBotswana. Abangathanda ukuxhumana nami bengangithola kulezi number +26 7 7541 3356. Ikho lapho abangangithola khona, and naku-TikTok ngiyatholakala, ku-page ngiyatholakala, igama elisebenza lapho nguCheni K. Ungathi Cheni K ngiyanithola kwi-TikTok, ngithole naku-page ku-Facebook.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kubalandeli ngicela kakhulu i-support nothando. Nami ngiyathembisa ukuthi ngizohlala ngijabulisa, ngiphinde ngiduduza uma likhathazekile. Ngizolubonisa uthando, konke lokhu ngizokwenza ngengoma. Nami ngisasengumculi omusha osaqala, cela ukukhushulwa, cela i-support kakhulu kini balandeli. Ngiyabonga.
Jenny Kay esigqibela uhlelo lwethu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.